owalwa impi yenkululeko uMnumzana Thongiseni Ndlovu ongomunye wabantu abahlaliswa kuthi enkwalini ematshetsheni uthi idamu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masina lalapho izulu linekuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze kuqedwe udubo lwamanzi. Okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasolomosi.
Vele nxa lisini izulu udalo lapha alibambi manzi damu, kufunakala ukuphuthe kuphele ukuvu lidamu lenganaphakathi ukhishe udaka luya. Udaka lungaphela amanzi nayesithi ziliyana abamba.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngesine njalo esakhamuzi senkwalini uMnumzana Themenkosi Ndlovu, yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithinyile.
Singawusa siyathola usizo lokuthi abantu basize usinethise ukudaka edamu ukuthi benene sokuthi inkomo zithole usizo lwamanzi ngoba kathesi sisesikotshweni siyanathisa.
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ingakafiki njengoba sibamelele njengoba amalungiselelo ngoba umlimi wabhala abantu amabizo ukuthi inhlanyelo inganofika.
UNkosikazi Karabo Sebata eMakoko eKwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kungesinde ekuseni kunje sifunile ezikotsho silindela amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sibangitsho ukunatha abantu azisasa kuloluphi emlonyeni ngenxa ukuthi wona amanzi okuphela abokuwabone. Isikotsho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakata zamalayini ingaswelani elula yena lesi sikotsho sibike saba lesidumbu ngeminyaka ephelileyo namnamhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi. Abanye baqambaleli ethebethebeni lezifuyo zabo sicela ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emaNdebeleni kuleviki ezivalisa iBedbridge, Gwanda leNkhwali lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla. Kusenjalo abafuyi benkomo eNkhwali bathi lokhu bengabuquthi ubuthongo ngenxa yamasele enkomo. UMnumzana Prevence Ndlovu uthi sekumele bethone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zidlala egangeni kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathi ekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama futhi ukuze ubone ukuthi abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube seduzane lazo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezithenelo zikahulumende ukuthela bezifuye kakhulu inkomo lokhu bubhahile emhlubulweni weKwanda South endaweni zeShanya Ugwe eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.